Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kuLwezi 2021 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
The cutter always available for deployment. No matter the task or the duty, the late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland.
Obe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ubekiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre namuhla.
Bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change. Azisela ndaba ukuthi kwenzakala, sesifuna inguquko. Fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele iZimbabwe.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yemandebeleni. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi benze njalo ngokuphangisa ngoba amajekiseni ekhona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare namuhla. Ekhuluma kulumngcwabo umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu owayekhuthalele ukusebenzela ilizwe lakhe njalo ezinikele ngokupheleleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Emazwini akhe kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uchaze uMoyo njengomuntu wasebenzela ilizwe lakhe ngokuzimisela okukhulu.
Periodically undertook and sustained nationwide and international programs, dissemination of party and government policies and programs. A cadre always available for deployment, no matter the task or the duty. The late SK Moyo was instrumental in demystifying the false and negative narratives by detractors against our great motherland, Zimbabwe.
Wathatha ithuba lokusebenzela ilizwe lebandla. Wayezimisele ukuphiwa umsebenzi kungelani lomsebenzi ayewuphiwa. Wayezimisele ukulwisana lamanga ayekhulunywa mayelana lelizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye abasebenza lomoyo kubandla lezaphu abafana lomnumzana Isaac Mabuka bathe uMoyo waphambanisa ngokusala eZANU PF abanye bephuma.
Ivuselelwa ngubabudabengwa labanye yena wama phezulu wathi khona nxa kulabantu bafuna ukuvuselela izaphu kabahambe bayengcwabeni kankoma bangahluphani lathi. Kubuhlungu lokunxa sikucabanga, kodwa hhayi, njengomuntu walweli lizwe njengabanye siyakwazi ukuthi enxewa esephanjaniswa yikudla okwasekusetafuleni yakhe.
Kodwa isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisanana uthe njengebandla bakhala lemuli yakomoyo.
Siyazwelana kakhulu lemuli yakhe inkosikazi wakhe labantwana abalahlekelwe ngubaba. Thina njengozaphu ubaba umoyo sake sasebenza laye engu PA umsizi ka baba uJoshua Nkomo emtholele izikhwama.
Umoyo obhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo ngeviki edluleyo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane abelisana lawo okwesikhathi eside. Umoyo waqala ezombusazwe ngomnyaka ka-1963 elilunga lezaphu. Wasuka elizweni siya eZambia ukuyalwela uZibuse. Uthe eseZambia wasethunywa esikolo ekolishini leMakerere, lapho athi ephenduka khona waba ngumncedisi kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo owayegukela ibandla lelo ngaleso sikhathi. Imuli yakomoyo ibonge kakhulu uhulumende ngokuzama ukumelaphisa emazweni afana laseSouth Africa, India laseZimbabwe. Umoyo usebenze ezikhundleni ezijeneke kuZANU-PF lakuhulumende. KuZANU-PF ube nezikhundla ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo. Khathesi ubhubhe eseyisikhulumeli sebandla. Uhulumende waphatha izikhundla ezehlukeneyo njalo kudalela abaphathi ntambo okugoqela ukuba ngumphathi ntambo ukwethula kwembiko wezamandla kagetsi olwezemigodi lezinye ingatsha. Umoyo waye waba ngummeli weZimbabwe kwele South Africa. Ngimelethi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje emazwini akhe National Heroes Acre, umongameli Mnangagwa ukhuthaze njalo uzulu weZimbabwe ongakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi aphange enze njalo ukuze ilizwe libe lenani eliphezulu labantu abavikelekileyo kulumkhuhlane. Uthe uZulu kumele athathe leli thuba phambilini kwekhefu leKhisimusi ngoba ilizwe lilawo amajekiseni eneleyo. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3,671,157. Asebehlatshwe esibili bona sebeyizigidi phose ezintathu 2,747,693 ngokubika kogatsha lwezempilakahle. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho eMathebeleland South namuhla ngemva kokuqhuba uhlelo olufanayo enyakatho yeMandebeleni ngeviki edluleyo. UChamisa uthi konke lapho aya khona abantu bakhala ngokuthi bafuna utshintsho kundlela ababuswa ngayo. Laye eloba enkundleni yeTwitter, uChamisa uthembisile ukuthi ngempela iyeza inguquko eZimbabwe. Namuhla wethekelele indawo ezichiyeneyo ebulilima laseMangwe njalo uzaqhubeka ehlangana labasekeli kanye lenkokheli yebandla lakhe eMathebeleland South kusasa. Uhlelo lukaJamisa lolu ngolokulungiselela ukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukwenziwa ngombimbitho kumnyaka ozayo kanye lokhetho lwamalunga ePhalamende, amakansila kanye lomongameli oluzayo ngo-2023. umgcinisihlalo MDC Alliance yamathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ngempela umbiko uchamisa utholayo ebantwini ngokuthi sokumele angene embusweni aguqule izinto.
Bathe nxa membona bajabula abanye bakhala izinyembezi bathi sidinga umkhululo ongasikhulula lakanye kube kuhle kakhulu ekuvakatsheleni izindawo insiza South ekuseni yamuyamkela ngendlela enhle sawahlangana lama structures akhe ukuthi ebone ukuthi izindawo lezindawo ama structures akhona bajabula kakhulu abantu bathembisa futhi ukuthi noma kanjani sonke sesifuna i-change asisela ndaba ukuthi kwenzakala sesifuna inguquko fokachamisa sicela manje kubana usiguqulele izimpako sonke sizaba ngamva kwakho ngoba from 1980 40 years kathesi siloke sihlupheka singenako esiwenzayo esilakho emini wavakatshela emzingwane imzingwane yona uyithole iphuphuma njengamanzi sahlangana labo futhi abakhokheli womdabo wahamba wahlangana lama structures engikuboni leyo ngizwe nami ngimangala ukuthi isizwe singaka isizwe sikhala sithi kona siyokulandela jaha isikhathi obani ingena sesifuna ukubana sitshintshe sesikhathele sesihluphekile.
Uchamisa uyathembisa uthi la kanjani iluyeza utshintsho kuyini elikubonayo ebantwini okulipha lowo mhlandla.
Baba iqinise ngakutshela khona ukuthi izano ithi noma ihleli ithethe bathebele South indawo yabo ngokubana ngo 2018 MDC Alliance azange ithole isihlalo yathola isihlalo sabasinye so bazitshela ukuthi indawo yabo. Engingakutsho mina njengo chairman ngumgcini sihlalo MDC Alliance ngaleso sikhathi futhi ngangumgcini sihlalo esakunanzelelayo ukuthi abantu bakithi bayahlupheka abantu bakithi bayathuselwa izame yasebenzisa lesi vote buying ikwazi ukuthi abantu bayahlupheka bathembisa abantu imigodi bathembisa abantu ukuthi bazabaholisa izimali ngenyanga yathembisa abantu ukuthi bazolungisa imigwaqo bathembisa abantu ukuthi bazaba behola noma bengasebenzi abantu bakithi ngendlala eyiyo babethingabe campaigner belethe amagonyeti omumbu besiza ubopnabheki umhadi abantu babona ingcono bavotele ukudla than ukuvotela inkululeko ezakhulula abantu abakho. So siloke sikhuluma labo abantu bema South ukuthi khona babe ngabantu abacabangela imuli yabo sibona ngani kuzaba lo tshintsho olukhulu kakhulu inguquko izaba khona ngokubana siyaguquzela ukuthi kabaye register siyaguquzela ukuthi omunye nomunye ngaye lomntwana mele register siyaguquzela kubo sebhuku ukuthi asisebenze endawonye singabheki ukuthi party lelo ngayiphi party.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo weMDC Alliance yamathebeleland South. Ulive talk namuhla sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yeCOVID-19 lokunye okwenzakalayo elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Unobhala obona ngezomvikela kuhulumende welemelika u-US Defense Secretary Lloyd Austin uhlangane lamasotsha elizwe lakhe namuhla asenkambini e-Al Dafra Air Base eselizweni le-United Arab Emirates duzane lesigodlo salelo lizwe ese-Abu Dhabi. Inkamba yebutho lemelika e-Al Dafra yiyo inkulu ukwedlula zonke emhlubulweni wase-Middle East. Ugatsha olubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla kwelemelika lubika ukubana lukhangelele izihambi ezingaba yizigidi ezingama-20 million ezizasebenzisa indizamtshina ngekhefu le-Thanksgiving elikhona kuyona le iviki lize liyephela ngesonto. Abe-TSA babika kubana inani lezihambileli lizafanana xathu lalelo elaliba khona kungakaqhamuki ubhubhane ole-coronavirus. Amapolisa asesigabeni sePennsylvania khonapha eMelika abika ukubana kulo mama obezithwele odutshulwe wafa ngenyakatho ngokuya ngempumalanga yesigodlo salelo lusifakelo iPhiladelphia ephumisa izipho akade izinikwe emcimbini wokwamukela ingane owe-baby shower. Le ngane yakhe akade izithwele iyona layo ihle yabhubha. Uhulumende wakwele-Ethiopia ukhuthaza abesifazana balelo lizwe ukubana bancedise ngokupha uncedo lwemali, ukudla, igazi kanye lokunye abakwenelisayo ukuphathisa empini yokulwisana labahlamuki besitigrii eqhamuke yiminyakenye esigabeni esinenyakatho yalelo lizwe.
Ukusilela kolwazi ngesifo sehemophilia esibangela ukopha kuchiya abanengi bebhekane lenkinga zokuphazamiseka empilweni zabo, abanye becine sebesithi mhlawumbe yikuloywa. Kwesinye isikhathi lokhu kugcina kudala ingxabano emulini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ihemophilia yisifo esibangela ukopha emzimbeni womuntu esivame ukuhlasela abesilisa ikakhulu lanxa nje kulehlekane labesifazana abangahlaselwa yiso. Umnumzana Fine Machona ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hemophilia Association uthi udubo olukhulu yikusilela kolwazi okuthi abantu bengazwisisi ngalesi simo.
Not most of the people they know about hemophilia. So number one, that's the biggest thing.
Batshwana abantu abakwaziyo ngehemophilia okusuka kube nzima ukuthi bathole ulwazi loncedo, kunye lokuthi sazi ukuthi abantu bangaki abalalesi simo.
Uthi abantu abahlaselwa yihemophilia badinga uncedo lwemithi yokusekela igazi ukuba lenelise ukunquma livale isilonda kumbe lapho umuntu oyabe ewopha khona, ebizwa ngokuthi ngama-clotting factors. Umnumzana Ngqobizitha Ndlovu osebenza nabalesi simo esigabeni seMandebeleni uthi limithi iqakatheke kakhulu noma bengayitholi ngemfanelo zikhathi zonke.
Uhlupho lwabantu abalomo esihlangana labo njengabantu abalehemophilia lukhulu kakhulu hemophilia, ngoba kulemihlobo emibili. I-hemophilia A eyiyo ehlatshelwa u-factor 8, then sokusiba lo factor 9 ohlatshwa u-hemophilia B.
Unkosazana Lucy Marowa wenhlanganiso ye-National Blood Service Zimbabwe uthi basebenzelana lenhlanganiso ezigoqela ezikhangela ngalesi simo emhlabeni jikelele lezaselizweni ukuphathisa uzulu kulolu daba.
Zimbabwe, we take the National Hemophilia Program is part of our duties to the nation to help those who need
National Blood Service Zimbabwe sikuthatha njengomlando wethu njengesizwe ukuba siphathise abale hemophilia abadinga imithi ethile ephathisa kulesi simo.
Uthi lokhu kugoqela ukudinga imithi edingakalayo, ukuyigcina ikuma-temperature alungileyo kundawo zabo, ukuyibhadalela umthelo wejuti noma lapha nalaphaya uhulumende evumeza ukuba limithi ingene kungela nhlawulo, ukuyithwala limithi isiya kundawo zonke zelizwe ukuba abantu ababuya lencwadi ezama-prescription bayithole kalula. Ethi sikhuluma kanje ikhona eminye esanda kungena elizweni. UNdlovu uthi lesi simo senza kube nzima ukuba umuntu esebenze, ngakho babona kulicebo elihle ukuba umuntu azisebenze.
Ngikhangelele ukuthi uma usebenzela umuntu kulohlupho, ngoba uzakwanisa ukuthi love 2 weeks emsebenzini, angeke akuvumele lokho umuntu oyabe uqhatshile. So nxa kade kungaba khona umuntu athi ngaphathisa abantu abalehemophilia, kube lama project nje esiwakwanisa ukuthi siwarane siziyenzele, ukuzele ukuthi nxa usesibhedlela kumbe ungaphi kumbe kawuzwa kuhle, kube lomunye ozabe ukhangelele project yakho iyabe ihamba, akufana inani lokuthi kube lomunye umuntu ozabe umsebenzile.
Abe Zimbabwe Hemophilia Association bathi amalunga abo avame ukulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalesi simo, njalo abenelise ukuqhuba imisebenzi enzima bengenelisi njalo ngenxa yalesi simo uhamba kalula ngemichova, amabhasi lezimota ezithwala uzulu. Abanye babo babikwa sebegula imikhuhlane yengqondo ngoba bekhathazekile emoyeni bengazwisisi umkhuhlane abalawo. Ukuhlolwa igazi ikakhulu nxa kulabanye abemule abalohlupho lokopha ngenye yendlela engenza ukuba umuntu azokuba ulaso lesi simo na kumbe hatshi. Kodwa abantu abaningi bagcina besibona ngokopha sebekhulile. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantwana abaziwayo ukuba balaso lesi sifo kumele bevikelwe bengabi eseduzane lezinto ezingaba yingozi ezingabasika, okufana nalabo ngqamu, amareza, izigelo lokunye. Zithi njalo kumele bagqokiswe ingwani ezibavikela leyo lamaphethi avikela amadolo lezandla, ikakhulu labo abayabe sebegaxa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ibandla lezombusazwe elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe lithi lifuna ukukhanga abatsha belivotele ukuze kuguqulwe inhlalakahle kaZulu lezenotho abantu baphile kuhle. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Zuke Gumbo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okwenze baphuma lebizo leli ikuthi bathakazelela okwenziwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo, yena owake wakhokhela ibandla leRhodesia African National Congress kusabusa abamhlophe.
Okusenze savula lenhlanganiso ingoba sesikhathele isimo sesisibi for iminyaka eminingi, so siye sacabanga nozakwethu ukuthi asivuleni ethi inhlanganiso nathi sizame ukushintsha izinto eZimbabwe.
Kwini obone ngazani lizakwenza njengebandla eliphikisayo? Njengoba siyabona ukuthi amabandla aphikisayo eZimbabwe kungani kawenzi kahle, lina kwini lizakwenza kungani kwehlukene lamanye?
Thina sibhekele ukuthi sidevelop ilizwe lethu, sifokuse kakhulu kwi-youth ngoba i-youth iyona iningi and i-politiki it's a numbers game. So i-youth isibhekane nayo kakhulu and iyibona futhi i-youth esikhathele kakhulu ngoba impilo zabo zimile, abanye bayafunda, uma befunda umuntu akwazi ukuqhubela phambili athole umsebenzi, abaningi sebefundela ukuthi bayiphumele izweni. Thina njengenhlanganiso entsha we want ukuthi sisebenzisane nomphakathi from the communities going up, sidevelop ama-communities ethu la esihlala khona, create amathuba omsebenzi khona lapha within our communities.
Nxa sisikhangela sijula sibili siyaphambili, ubona ngazani ibandla leni lizangena yini kukhetho lolo lubuyayo lwama by elections, njalo lungene futhi lokhetho lwa 2023
kuma by elections? Izelens angiboni ukuthi izowangenela, kodwa 2023 definitely, ngoba thina sisa inhlangano entsha sisazilungisa nathi sisaziqoqa. So 2023 definitely sobe sikhona.
Akusitheleki ukuthi lizimisele yini ukuthi lisebenze lamanye amabandla kumbe lifuna ukuzimela lodwa.
Thina njenge-ZANC into eqakathekileyo kithi impilo zabantu waseZimbabwe. So if that means ukuthi sizosebenzisana namanye ama-party kuze impilo zabantu beZimbabwe ithuthuke, yebo sizosebenzisana nawo, sizimisele futhi.
Yeah, akutshela abantu ukuthi kuyini okungenza ukuthi balivotele lina. Lipheteni sibili esingathi nanku ongenza umuntu asume aye ku ballot box alivotele.
Thina si organization engabandlululiyo, si invite wonke umuntu waseZimbabwe ukuthi asebenzane nathi asivotele. Sifuna ukuthi sakhe iZimbabwe kabusha sonke, njalo sibhekele ukuthi sisebenzane ne youth kakhulu. I youth kuyibona abantu abaningi, kuyi youth kuyibona abantu impilo zabo, abanye ayazikaqali nokuqala, umuntu uqedile esikolweni kodwa impilo yakhe ayikaqali ngoba usahleli. So sibhekele ukuthi sisebenzisane nabo kakhulu. Abantu abadala sisho ukuthi siyabalahla, sisho ukuthi bengasivoteli, cha, kodwa ke I'm sure wonke umuntu omdala uyafuna ukuthi umntanakhe impilo yakhe ibengcono. We have a program yethu esibiza nge-Simple Smart Profitable Solutions where we'll be going ngeconstituency ngeconstituency kubheka ukuthi kuleyo constituency inkinga abantu ababhekane nazo yiziphi kulezo nkinga lezo will be having simple, smart, profitable solutions for them. Okunye njalo we've realized ukuthi umhlaba uyashintsha especially manje ngesikhathi se-COVID-19. A lot of things sezihamba sezisiba digital manje. So nathi we're embracing the digital era esingena kuyo. We're also going to be having a program sifundisa intsha kakhulu ngama-digital skills. Because umhlaba manje usushintshile, imisebenzi ayitholakali but kule misebenzi esitholakala online. Abantwana abaningi manje bonke bahlale besemafonini kodwa abaningi abazi ukuthi bengayenza njani imali emafonini wabo besebenzisa i-internet. So zonke lezi zinto lezi sifuna ukuthi pass on that knowledge to our young people so that they also get into this digital era esesibuye phakathi. Singasalele emuva njengesizwe seZimbabwe. Umhlaba mawushintsha nathi asishintsheni nawo.
Umnumzana Zuke Kumbo ngonobhala jikelele webandla elisanda kusungulwa ele African National Congress Zimbabwe. Ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo amaqembu ezimbamgodi athi LFC Platinum kanye lelenkezi Platinum Stars yiwo azadibana kufinal yenguqu yalonyaka enkezo yeChibuku Super Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Khona emva kokunqoba kweqembu lakhe elitshayele Dynamos nge-1 kanyangesonto, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza uthe uqakathekile ukuba belungiselele ngemfanelo ukuze bephakamise inkezo yeChibuku.
Ngiyajabula ngendlela abafana abasebenze ngayo umsebenzi onzima siwenzile, njalo sekusele ukuba sihambe siyedlala sikholise ukuba ku-final. Kumele silungiselele kuhle, njalo ngilethemba lokuba kusazoba mnandi.
Ngokwesithathu ukuba iqembu FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup njalo liyiphakamise ngomnyaka ka-2014 lapho elinqobe khona eleHarare City nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Lifinyelele la kufinal ngomnyaka ka-2016 lapho elinqotshwe khona nge-3-1 liqembu lenkezo Platinum Stars, lona elinqobe le-Cranbourne Bullets nge-1 kanyanga ngomgqibelo, okutsho ukuba lalo nyaka lawa maqembu azadibana njalo kufinal. Umdlali weqembu le-FC Platinum uRainson Bavari uthi kabatshaywa luvalo ngoba bezathi neliqembu lake labanqoba kumncintiswano ofani nayo eminyakeni edluleyo.
Jabe kakhulu mina, very happy, very happy ngokufika kufinali. Asisayindi ukuthi hayi thina sizimisele lathi sizabona ukuthi senzenze ndawo. So alibhora vele siyadlala lathi sikukwanisa.
Abaqoqi bomncintiswano weChibuku Super Cup khona beza kutsho ukuba ifinali lelo nyaka izadlalwa ngaluphi usuku kanye lokuthi izadlalelwa kuyiphi inkundla. Imidlalo yesigaba se-quarter final idlalelwe enkundleni ye-Baobab, ukuthi ye-semifinal yona idlalelwe enkundleni i-National Sport, yona ikhombise ukuba kayilungelanga ukudlalela nxa izulu lisina njengoba umdlalo wangomgqibelo ufike emaphethelweni abadlali sebebhukutsha emanzini. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liqale kubi umkhankaso walo ukuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba njengoba linqotshwe ngama-runs ayithoba mnembili ngele-Thailand emdlalweni walo wakuqala kwisibaya sikagroup B ngesonto. Komunye umdlalo wesibaya sikagroup B, iqembu leBangladesh linqobele Pakistan ngama-wickets amathathu. Imidlalo iqhubekela phambili ngolwesibili njalo kwisibaya sikagroup B, iqembu leBangladesh lizadlala lele-United States of America, kuthi elePakistan lizadibana lele-Thailand. Imidlalo yesibaya sikagroup A izadlalwa ngokulandelayo, iqembu leNetherlands lizadlala lele-Sri Lanka, kuthi ele-West Indies lizanqikelana lele-Ireland. EleZimbabwe lona lizabe liphumula ngolwesibili, ikanti iqembu lesihlanu kwisibaya sikagroup A bekumele kube liqembu elase-Papua New Guinea, lona elingasabuyanga ngoba abadlali balo abaningi betholakale belomkhuhlane we-COVID-19 lingakaphakami ukuza kweleZimbabwe, okuyilapho okuqhutshelwa khona limidlalo. Ngimele Studio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Sikhangele ebezihamba phambili. Obeyisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshiwe eNational Heroes Acre namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.